kuphetha kunikile. Ibandla lezamphiyefu ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana izilangesikhathi sokuthi kudinga leli lizwe. Kwaba lezinto eziningi kakhulula ukuphuma kwesita siba nalokhu nalokuyana usekuwomgagawo siba lokhu nalokuyana kusakuze kuzofika lakhathi esingane sazaifika la ndawo lendabeni okuthule le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezamphiyefu abamhlozi kuthi intuthu ethunqayo okuzafanele ukuthi luziwa kulesikhuni ebizwe ezibangela intuthu le ekhona kuzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bezinkuni ukuthi zingayishiphi intuthu. Ibandla lezamphiyefu ngeke zidileke. Unganikinika ukuthi umsuku kodwa kunokufeka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu sebebangani ngayo senze bayicine labo sebekuzwisisa kugcine vele izamphiyefu imubhalisa phambi. Izamphiyefu zaseyonjengapho kuzazidilayo. Kena kukhalele ukuthi kuzalungiseka konke khonokho. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lama-planets awewezwa lokhulwa komlalazi nako siyakuzwa kodwa uqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazokhuluma. Bazakhuluma babe kunye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
Sokuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende lakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathothozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezamthetho likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zizungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezamthetho kube nabantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha yalo kuhamba kanye nozazuyeqe umthetho welambana laphana yikho khona okuyalo kukhona kodwa uzezezilizeibazi kodwa sukuma la esethatha isikhandi selisa omunye kuyalo kubangwanisesa okungathiwa sokubangauthi nabantu bazathuthi kazi kuyalo kuyini.